Kusasa kugqitshwa umnyaka selokhu inhlanganiso ebona ngezempila kahle eWorld Health Organization yethula isinqumo sokuthi iCOVID-19 umkhuhlane oyesabekayo ozomemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya engani abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe sebezazi indlela zokuzivikela kumkhuhlane lo loba kule miguqo eminingi eyokwenza lokhu. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi sebelandela iziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu bathe beqalisa bakhanya ngathi abakuzwisisi, kodwa thina sebekuzwisisa. Abantu sebehlonipha izihlonipho zakhona zokuthi bahambe bevale amamaski lanxa kulabalotshana abangakakuzwisisi. Kodwa singakutsho ukuthi nxa sinanzela impilo yabantu yezakhamizi, lo mkhuhlane uphambanise kakhulu impilo zabo, ikakhulu ngapha kwezokuphila. Ngoba zananzela amabhizinisi amancane avaliwe ngenxa ama-lockdown, abengene ephuma angene aphume. Kodwa ke lanxa kunjalo abantu ngathi hayi bakwemukeli sokuyiso isikhathi sakhona sokubana baphile ngaleyo ndlela.
Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kwelemelika uthi abantu bayalandela iziqondiso zokuvikela uzulu ukuba engathaphi umkhuhlane we-COVID-19 loba kunabanye abangafuni ukuvala amakhala nxa besendaweni egcwala uzulu.
Kube into emangalisayo sibili kakhulu, ngoba okwandileyo ukuthi amazwe la anothileyo abe yiwo akhanya engahluthwa izinto lezi, abe yiwo abazama ukuthi babuyele amajekiseni lawo bese behla bathengisele kumbe banike labo amazwe la angela notho enkulu. Kodwa ke kukhanya ngathi kutshaye wona sibili kakhulu, kakhulu sibili. Abanye bebesitsho nje khona lapha besithi bona abantu abafileyo nge-COVID-19 badlula khatshana ababulawa yi-AIDS.
Sokuhluzwe amajekiseni atshiyeneyo agoqela e-Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Sputnik lamanye ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Bekuthemba Khuthe ohlala entaba zinduna uthi ngalaqiniso lejekiseni ye-Sinopharm iyahluzwa kwele-China yanikwa eleZimbabwe.
Leli jekiseni asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa, njengobana bethi lo mkhuhlane usungenile lapha. Asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthiwa abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo.
Kodwa unkosikazi Nokuthula Sibanda ohlala eTsholotsho uthi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ivaccine leyi ayibulali.
UDokotela Ruth Labode okukomiti yezempilakahle edale lephalamende uthi akhathekile amajekiseni okuvimba i-COVID-19.
Sukumali yevaccinatwa ngoba i-COVID iyabulala. Yabulala uminista wenu ngubani?
Lokhu kusekelwa ngosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Kwenzela ukuthi ubhubhane lolu silunqobe, kumele senze khona lokho okuthiwa yi-social distancing esingayenza kungaba kuyi-mass lockdown yolile umhlaba jikelele ngesikhathi sinye. Kuphinde kuvaccinate abantu, yikho kuzasinceda kulolu bhubhane.
Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngokhiphi Stube.